Ezibhedlela kukhona kathesi ukuthi abagula kakhulu yibo ababonekwa ngodokotela abakhulu abakhona esibhedlela. Bonke laba abanye abangaguli kakhulu bahanjiswa nje emaklinika. Lokho ukuthi kuzahanjiswa amasotsha kumbe amapholisa ayiso into esiyibhadeleyo thina seyaziswa e-officially. Ngike ngingatsho okuningi ngakhonokho. Izolo bekwahlangana baxoxiswana ngabakhokheli betsho bezindokotukusezo se-Hospitals Association. Behlangana lo Mphathi Ntambo wezigatsha lezempilo. Namhla kuyathi ukuthi namadokotela bekhulumisana ngokuphumileyo bona lo mhlangano owenziweyo ukuthi kungabi lakho kukhona abakuthembisileyo lakade sikufuna, abakuthembisileyo kuyini, sevumelana lakho yini. Njalo thina esikufunayo kwesikufunayo ukuphi abakuyamukeleyo yikuphi abangakuyamukelanga. Sesibona indlela ukuthi siqhubekele phambili sisiye senze njani. Sikhangelele ukuthi kusasa kuqhubekele ukuxoxisana. Sikhangelele njalo ukuthi kuzaba lokuvumelana ngokuphangisa ngoba zathi sikesifiso sokuthi sibe sesibuyelile emsebenzini yethu ngokuphangisa.
Ungasichathekela ukuthi kuyini okuvunyelwane emhlanganweni lo hulumende?
Okwakhathesi angike ngatsho ukuthi kuyini okuvumelwaneyo. Ngibona kungcono ukuthi simelele kusasa sokuvele sivumelane okubhalelwane phansi ngoba into ephumileyo kumhlangano esiyenzekileyo amadokotela ukuthi kungabe kukhona abakuthembisileyo abakukhulumileyo kodwa akukabe kubhalwe phansi. As long as kungabhalwanga phansi thina sibone ukuthi kukhona asebe sithembise khona.
Livumelene yini selihlangene njengabodokotela? Libophe isinqumo bani ukuthi kukhulunyweni emhlanganweni wakusasa?
Ukuvumelane okulutshwane nje abade bekuthembisile kodwa odokotela lokhu bekhalaza ngalokhu abeqale ukukhalaza ngakho ukuthi kube ngokugcwalisekayo.